Abezeki babuthanise amalunga amabandla ashiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini ngokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa yikho benxuse lamapholisa. Isiphathamandla sezeki enkulumane uChief Elections Officer uMnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangudlwangu njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabatshotshozeli ukubangela udlakela.
But defamatory allegations. They party the money they send us all. Same way we are like this. If we say, umuntu yakhabana lomkakhe, I am cheated with Jane. Akhijima amapolices. Bachitile, bachitile nzima. Amapolisa aphela la not see those people. They are very intelligent. When they start investigating, bafika ukuthi ugama mawusithi ngani party. Kanti unikwenzeni.
Obemele iPeople's Rainbow Coalition uMnumzana David Moyo ukhuthaze amapholisa ukuthi angabandlululi umuntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want the police, if they are saying they are going to play their role, they must be seen playing their role, but not to be fired like what used to happen in the
ngemva komhlangano lowo omunye wamalunga amele ukuncintisa edale lePhalamende unkosikazi Dorothy Molly Ndlovu ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqakathekise imihlangano enjengale.
Ngibone ukuthi imithing le imbona iqakatheke kakhulu ngoba kule unye izinto esithini esikuthatha sithi kunca kodwa kuyizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi iwona ama MPs ngokwawo kube yiwo abuyayo kube yithe sizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxoxebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
Ngibone ilo kunceda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye abasesemnyameni especially entweni zama-posters ama-parties amanye ayaxoxebula. Makungayenziwa khonoko ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposta yomunye umuntu kumbe ukufaka phezu kweposta yomunye umuntu licala.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa. Bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapholisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapholisa azaqhuba umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo. Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edale lePhalamende kumele bazivuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.